So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 1 kuNhlolanja 2021 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo
kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama-permit ziyabhadala intela kumele zithole i-vaccine.
Uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amatshumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lo bona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamatshumi phose amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamatshumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la aza kwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilitshumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-herd immunity ngesiNgisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangele ukuthi kungaze kwaba lenkohlakalo lokukhwabanisa nxa sokurolwa out umuthi lowo nxa sokumele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha laphana bagcine begcine 10 abanye abantu bengatholanga. Kodwa-ke kungasetshenziswa indlela ngendlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuntu uyabumnengi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlatshwa kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage ukwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo wabanye sicine sebethenga kibo ngemali phezulu so sikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi ke umuthi lo ufike silethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyo mali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngokuthi ebeka uhle ekhasini lakhe laphana uthe imali enye yakhona yasala kubhajeti ka-2020 njalo sikhangele ukuthi-ke ube khuluma iqiniso ngoba ukubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika ubiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli babaqalisayo lamakhabhinethi ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iparlamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangeleyo ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kube sokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasiyongozi abantu bayesebelethemba laphana kube sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxa bona bengatshabalala masinyane thina siyagula sisiya ngapi kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela izimbabwe labo bonke abantu nje abaphila ezimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhami ezisemakhaya ezilimayo kalanti kuze kudliwe elizweni yibo phela abaye bethe balima ama-peasant farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa kakusoze kukunike inhlupho ezithile ngoba kathe sikule ntandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphumela kuma-radio ukuthi hhayi nampa liyababona siyabahlaba nampa sebephilile sokumele-ke imithi le ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni ngoba ngasikhuluma nge 10 million njengoba ngengathi ngaphambili i-population yeZimbabwe ikhonapho ke bo 15-16 million so ngasikhuluma nge 10 million imithi sikhangela ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kusenjalo eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela iCoronavirus amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani yeAstraZeneca kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe umnumzana Zweli Mkhize wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele South Africa kazisoze zihlatshwe lijekiseni le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum udokotela Vusumuzi Spanda
empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinelungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19 lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthe kweni kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama-work permits kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali kabazona izizalwane zase-South Africa abaphethe lokhu esibiza ngama-permanent residence ngoba bengalalungelo lokuvota kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa akusimangalisi lokho sasethukile nje ekuqaleni uma sasisizwa ukuthi uhulumeni uchaza ukuthi nabantu abangenamaphepha kumbe abalapha ngokungekho emthethweni bazogonywa ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapha ekhaya usebenza kanjani. Kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini. Lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abanganamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane. Okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bezithole uma bezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha.
Ngamanyamazwi lithi into engela kuhlakanipha phakathi.
Besishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izizalwane zalapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo, ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla, ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla, okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane. Nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona abashiywe ngaphandle asibone ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi leAfrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane weCovid, ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowo esingakwazi ukuthi uchaze ukuthini kahlehle, kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini, kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya. Usokusisha ukuthi umkhuhlane uzobula kusela ukhona kulabo abantu abangagonyiwe, njalo kuzokwenza ukuthi kube lokhu kuthelelelwana. Engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabangela ukubegula bephindaphinda, abanye ngabavele benezifo phambilini, sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale, okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho.
Udokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena.
Kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilamapermit ziyabhadala intela, kumele zithole ivaccine. Silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khonapha eSouth Africa. Labo bantu siyakwazi abasoze babuyele ekhaya, bayasebenza noma bengekho emthethweni. Kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine, abanye bengayitholi ivaccine, ngoba siyakwazi abasoze babuyele emuva. Nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangela amaphepha, abanye bakhona bathole amaphepha, ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi singathi ngama-low skill workers. Ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration, izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole ivaccine ngoba zihlala khona apha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors, ama African Ambassadors ePitoli, ngoba ama ambassadors lawa vela kwamanye amazwe awe Africa ala eSouth Africa abalezizalwane ezilapha okumele lazo zithole ivaccine. So siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa, lati sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ama ambassadors ayakhuluma. So lathi ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo, sibuye sikhume lama African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaninga weAfrica ukuthi sixazulule udaba lolu kwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ivaccine ayithole. Ngoba siyakwazi nxa ungasayithola ngivaccine esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulamakhadi ongabe kuyiID okukhombisa ukuthi umuntu utholile ivaccine, kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo khadi ungangena umsebenzi, ukuthi abanjalo kabangena emsebenzini. Yikho kusihluphayisa ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe.
Umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Did you see?
Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulezulu elinengi elizayo elilako ukudala umonakalo omkhulu esabelweni seMathebeleland South lakoBulawayo. Iphephandaba linye livika njalo ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCoronavirus kulokuthi nga impahla yokuvikela lomkhuhlane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Hayi kodwa mina ngiqiniso abonti abantu bakithi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa nje kuzoka ekhaya lapha babulawa iZANU-PF. Angeke besabe iCorona ngale ndlela le. iZANU-PF iqeda abantu phambi kwabantu ibulala abantu ithumba abantu zonke. Abantu ihlukumiza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akusho abantu abangavalile izwe beqamba amanga bevalile izwe ngokukhohlakala kwabo beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Izwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akusho abantu abangavalile izwe bevika ukuthi impilo zabantu baqamba amanga lapho. Kanti abantu ngobulawa ngobani elizweni? Bona abantu abavala ilizwe balezidumbu ezingakhi phasi sebengaqala ukuzwela abantu namuhla ngecorona. Icorona liyifika izolo le. iZANU-PF 40 years kulala abantu ithumba abantu. Kulabantu abanyamalalayo iZANU-PF. Kulabantu abafayo abaningi kakhulu bebulawa iZANU-PF. Angeke bemephembi kwabantu bethi bavala ilizwe bavala icorona ngamanga la. Aso abantu abangaseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphili kahle elizwe leliya bahlukunyezwa iZANU-PF nomnyakago wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala. Angeke uvale izwe ngale ndlela. Abantu basikwakho 1 month manje u-eda 2 weeks uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo uthi abantu badlali baphila ngani bakwazi kamhlophe ukuthi kabaholisi bantu abanikezi bantu ukudla abantu bayazibonela even ikoloni ngekho abantu vele bayaziphandela bafana lenyoni abantwana bezimbabwe akula muntu obaholelayo njengenkukhu baziphandela bagcwele amazwe wonke bazama ukuphila.
Njani msakazi labalaleli bakho? Hayi kuzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo sikuzwayo, hayi kuzima, hayi kuzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, kodwa abantu bavalele ezindlini kungelanto abayithola abadli lutho. Abahluleka nje lokuthi bengenzani lokho abangazincedisa ngakho. Abantu kuthi abahlale ezindlini bazohlala ezindlini badleni badleni. Abantu bayathengisa phela ekhaya, kuphila ngokuthengisa algo umso mawungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole ongakusiza uzophila kanjani, uzophila kanjani. Kodwa ke hayi siyabonga ngoba uNkulunkulu sicabangi izulu linile lonyaka, maybe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCasper okhuluma olapha eJohannesburg.
Salibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli kanye nabasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lompo kaKhumalo ngise-Johannesburg kule-South Africa. Bantu abadala, ngithi-ke ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu bengithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngiyangithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaka simhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa naye indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba mina ngizakuthi okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba uluma uphozisa, ungubaba mpela okhululeke, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso, unaso ngathi uqondanise lokungokwakho kumbe ngithi emzini wakho nabantu bakho nenkosikazi, hayi ebantwini ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Uyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani, kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini iCorona. Yebo kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu baziphandela. Amazwi ahlakaniphileyo ayasiza. i-government yakho niyabonakala isizwe. Kodwa elakithi lelo lizwe libuya licindezele phezu kokuthi lona lila lutho elisiza ngalo. Kumanje sekusolwa nansi indoda le ibikhuluma ngendlela abo Simon Khamo yabakhuluma ngakhona. Sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho ngoba linabantu bezanpf njalo lihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumani ngoba kalifuni njalo lithumela abantu ukuthi bahambe balalele ukuthi abantu bathini. Indoda leyana laba bantu akusebemthusela sikuzwile kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphonga ukuthuselwa nje. Ma kungenzeki indoda leyana inyamalale kutho ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube lengxabano ebantwini ezizalwane zaseZimbabwe. Akula uhulumende oqanjelwa manga. Uhulumende waseZimbabwe uhlulekile uyazenzela ngokwelakhe isayithi ngoba nawe udla khona lapha. That's why ukhuluma kanje ikungithi ulume uphozisa umuntu omdala. Ngiyabonga.
Sawona umsakazo omuhle weStudio 7 ngiyalibingelela ngomusakathixo ngiyathaba abasakazi ngendawo elizithumela zona zonke ezeCovid leyi liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje ndikhona ngapho kuChris Mbelani lani lesiphathe lathi zisazibamba ngapha emakhaya njengokufundiso elisipha yona umsakazi siyabonga esizwa ubuhlungu ngokufa kukaSiphiwe iqhawe lethu mato emathebelendi sesilahlekele nguphi umuntu ozasibambanisa nguye kade mbone osesile kade ngcono phakathi kwenkinga esihlangane labantwana basemathebelendi silahlekelwe shemu kakhulu inhliziyo yami idabukile Chris.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakwele-Syria ezivalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni. Iqembu labesimuslim abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwele-Somalia izolo. Siziqibe ezekuseni ngokwenzakala eMelika. Lanxa umnumzana Donald Trump ephume embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden ukhanya elokhu elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans. Lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale lesenethi avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutyotyozela umvukela. Phakathi kwamalunga angamachumi amahlanu, amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lamademokrasi ekuthini uTrump kumele athonisiswe. Ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende, abakhokheli bebandla lama-Republicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela. Kodwa akudlulanga nsuku zatywala basebehlabela ingoma ehlukileyo. Sibuze intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhu esima lo Trump lanxanje engasekho embusweni.
Ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje kukhanya kuyinhlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe. Uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa uthenda ibithi ukuthi sengufanisa director uGNU wavuka ethi no umgaba alimzwisisi ukuthi ucabanga njani esihamba kwayoba le meeting la. So kunjalo kupolitics amanye ama members ama Republicans kade engazalani lo Trump usenzela ikakhulu kuphusha yini abomsakazo oCNN oBBC indawo njalo. So they get this picture ukuthi ngumuntu ongavusi kuhle kodwa esefike wahlala lapha etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonyo lika Trump sebemzwisisa ukuthi uvela ngapi uya nga and le akuseyo politics eka Trump kuphela yipolitics esi affecta iqembu labo lama Republicans. So now so melothi the change ukubambana njengeqembu lama Republicans bengavuka ke o congressmen sebesekelana nalamba amathi lama Democrats sokuzaba le problem ngoba ke lokho kusho ukuthi ama Republicans sephela amandla ase weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama Republicans amvumele u Trump eqhubeke ehamba phambili kubandla la?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma Republicans ngoba uTrump loba nje besingazi ukuthi usebenza njani. In fact uTrump ube ngasebenzi njengopresident esimazi upresident weAmerica sowasuku zonke. uTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube iphusha iprogram yama Republicans ngendlela amanye ama president ama Republicans angathanga ukwenza before. uTrump ube iphusha indlela ukuthi as a republic kumele sizigqakathekise njengelizwe yeAmerica. Singabi le ndaba labanye abantu ukuthi imnotho yabo injani. Nasifuna ukuthuthukisa iAmerica uqala silethe imisebenzi uqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini liyamdinga uTrump as an ex president. uTrump zikhona izinto amanye ama senator angazaziyo o congressmen abangazaziyo ngoba abakahlali kulena uthi ayini ioval office e state house. uTrump sefikile khona phana usekwazi ukuthi ilizwe lerana njani imfihlo ezinje zingapi ini ingapi. So bamfuna ukuthi abuletha yini i wisdom enjalo. Isambona uObama ucampaign ka Biden ube khona uObama ekhuluma imbono yakhe ekhuluma isiyalo. So ama Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Secholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho egqiba uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatyumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belo mkhuhlane lo. Uhulumende weSouth Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingela maphepha ezigoqela ezeZimbabwe azisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.